sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mfufu 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapho kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi enyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha le lakobulawayo lithola amanzi. Konke sasibuzwa lokho.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi.
Ukubhadala izimali ze-IMF kuphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangele ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali ze-World Bank labo African Development Bank.
EleZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelete salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund, IMF. Kuwoza Friday lamhlanje, abaculi beZimbabwe kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwelela amalungelo abo ebizwa ngokuthi Zimbabwean Diaspora Artists Forum kumbe ZIDAFO. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo ukutholakala kwamanzi kanye lokuguquka komkhathi unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi ezokuya beka isicelo ngondaba lwesimo samanzi esesikusigaba esibi kumongameli Robert Mugabe ukuze acho ukuba ilizwe lisenkingeni yokuswela amanzi i-national disaster. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu unkosikazi Mchinguri Kashiri ukuveza emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini akhe wokwethula isimo sokutholakala kwamanzi elizweni ethi wenza lokhu elandela umthetho wezamanzi okubeka sobala ukuba amanzi wonke esezandleni zikamongameli. Ethi ilizwe libhekane lenkinga eyagcina ukuba khona iminyaka engamashumi amabili lanhlanu edluleyo.
Depressed dam levels have seen some local authorities, including water rationing.
Ukuncipha kwamanzi emadamu sokwenze abanye omasipala baqala ukuqhuba inhlelo zokwabela izakhamizi lawo manzi asehle kakhulu nalawo ageleza phansi emhlabathini abathi water table isilungu kuzigaba ezibalisa esegogwe, Buhera,
ebikwa esemalutshwana kakhulu amanzi emadamu ilizwe lonke ekusilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 41.9% ehle ngesilinganiso esedlula amachumi amabili ekhulwini nxa uqathaniswa lakweminye iminyaka. Ikanti ngalesi sikhathi somnyaka sivame ukuba lamanzi akusilinganiso esedlula kancinyane amachumi ayisithupha ekhulwini 62.3%. Kungalesi sizathoke umqondisi enhlanganisweni yezokulondolozwa kwamanzi eyeZimbabwe National Authority uDr. Jephtha Sakuphanya ekhuthaza uzulu ilizwe lonke abakumankampani kanye labalimi ukuba bawalondoloze lawo manzi amalutshwana. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 okubalisa uDumezweni Jama uthi ilizwe likulesi simo kungoba lile nkokheli engalungiseleli ikusasa eyethuka lapho sekonakele.
Iminyaka leminyaka sizwa kuthiwa iye kule pipeline ezadonswa ivela kuZambezi isiya ngapho kobulawayo. Siyayezwa njalo ukuthi enyamendlovu kule Aquifer njalo izancida ukuthi idolobha le lakobulawayo lithola amanzi. Konke sasibuzwa lokho. Kodwa abantu babelele, babesebembethini izingubo belele. Kathesi kuthiwa kusela amanzi, umuntu sisethuka embhedeni esithi kuthiwa kusela amanzi senzeni. Ukwenza kwakhe ikhona kusesitshela ukuthi gcinana amanzi, gcinana amanzi. Kanti ulecebo bani ukuthi nxa engabuya amanzi kathesi sizawagcina njani ukuthi singangeni kwenkinga esikuyo kathesi.
Ikanti uJama ethi ubeka kunkokheli kahulumende ngokungaboni okuzayo.
Uyabungazini ukuthi into eyabi khona yena le. Kwakumele belungiselele. Sisenkingeni ngoba kulabantu abangakwanisi umsebenzi. Lokho kokuthi umkhathi weli umkhathi ume kanje kuzaba lento enje kuzaba le elini kuzaba lento enje. Kuyakhangelelwa kukhona iminyaka leminyaka kukhona izinto ezinjalo. Ziyakhangela kodwa abantu abaningi bayaplana ukuthi kungenzakala into enje thina siza kwenza nje. Nxa ungaplani uzazibona usenkingeni. Nxa ulutho selusenzakala nje ikho kwenzakala ekhathesi. Isusenkingeni ngoba silabantu abangaplaniyo.
Uhulumende laye uyavuma ukuba abengekho amalungiselelo aqinileyo nxa kuthe kwaba lesimo salolu hlobo. Lanxa inhlelo zikhona ukwakha amadamu ukungezelela kulawo avele khona. Lesi simo sokusilela kwamanzi kube yisifundo kibo kwezokuqakatheka kokulungiselela ingozi ingakabi khona, hatshi ukugijigijima lapho sekonakele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Abekhansili yedolobho leFrancis Town kweleBotswana bethekelele eyakobulawayo kwesibili ukuzofunda imithetho yakobulawayo ephathelane ngokuphathwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni emalungiselweni okubumba ukusebenzelana phakathi kwamadolobho lawo mabili. Unompumelelo Moyo siphalolodaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumeli sikamansipala wakobulawayo uNkosikazi Nesisampofu uthi izisebenzi zamakhansili amadolobho omabili zikhangelelwe ukuqinisa ukusebenzelana lokhu okulakho ukuvuselela umnotho kaBulawayo ngokuya kwesikhathi. Ethi ukuza kwabekhansili yeFrancis Town kujonge ukuqinisa ukusebenzelana ukuze abakubhizinisi lokuthenga lokuthengisa kumakhansili omabili basebenzelane kahle. Lekhansili yeFrancis Town uthi izokhangelisisa ukuba imithetho yabaphila ngokuthengisa isebenza njani ukuze babelane ulwazi ezintweni ezifana lokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane ekusebenzeni kwabo. Umnumzana Nkululeko Nkomo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi njengobulawayo bayajabula ngobudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili ngoba iningi labo somabhizinisi bakuleli bayathenga bethengisa impahla besuka lazo kumadolobho omabili okulakho ukuletha imali ezweni kanye lentuthuko. Iningi labo somabhizinisi bathi iBulawayo City Council kumele ingayekethisi iqinise lobu budlelwano ngoba iFrancis Town iduze kakhulu loBulawayo okwenza ukuba kube lula ukuthenga lokuthengisa kwele Botswana ngoba izikhathi eziningi lelo dolobho yilo eliphilisa uBulawayo uma kulokusilela kokudla le mali. Omama abaphila ngokuthengisa bacele ukuba ubudlelwano obudalwa ngamadolobho omabili kungapheleli ekukhulumeni kuphela kodwa bukhule ukuze uma befika lokuthengiswayo eFrancis Town amapolisa kahulumende lawekhansili angabahlukuluzi baphume lemithetho ezalawula intuthuko yebhizimusi emadolobheni omabili. Abanye babo bakhala ngokuthi ngabe amadolobho omabili ayanceda abadingele indawo zokuthengisela emadolobheni omabili. Ukubumba ukusebenzelana phakathi kwedolobho lakobulawayo leFrancis Town sekufike esibangeni esiphezulu njalo uBulawayo laye useke wayafika eFrancis Town wasebenzelana labo ekudaleni ubuhlobo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
ELeZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo samadola edlula kancane izigidi ezilikhulu $107 million kunhlanganiso yephathisa amazwe omhlaba ngemali i-International Monetary Fund i-IMF. Lokhu kuvezwe yi-IMF embikweni wayo ewethule lamuhla. Kodwa inhlanganiso le ithi lanxa kunjalo ayisoze iboleke leZimbabwe enye njalo imali andubana ibhadale isikwelede salo esamadola edlula ibhiliyoni elilodwa kubhanga lomhlaba eleWorld Bank lemali edlula ingxenye yesigidi kubhanga lezwekazi leAfrica eleAfrican Development Bank. ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Udubo oluzaba khona ukuthi ukubhadala izimali eze IMF kuphela kuzaba kungancedi lutho kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-IMF iyabe ikhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale njalo izimali eze World Bank labo African Development Bank.
IZimbabwe ilesikwelede semali edlula i-1 billion ku-World Bank kuthi ese-African Development Bank sedlula ingxenye yesigidi. Ubona ivelaphi limali?
Imali leyo ayikho. Angiboni ukuthi iZimbabwe izabalayo anytime soon. So ngamafitshane so sithi ukuthi ubhadala owenze iZimbabwe izimali eze IMS uyabe ungathola lutho ngoba abakwanisi ukuthi bazuze ezinye izimali zivela kuma international financial institutions ngoba baye bekhangelele ukuthi iZimbabwe ibhadale amanye ama-areas abo World Bank nabo African Development Bank.
Ngeke kwayenzakala yini kwaba lesivumelwano sokuthi isikwelede seZimbabwe sihlelwe kakuhle iphiwe lokho esingathi i-payment plan ibibhadala kancane kancane ku-World Bank la ku-African Development Bank?
Yenzakala ukuthi okuyimadlana bengazuza nje uncedo olwemali kodwa iyabe iyimali engatsho lutho nxa sikhangele ukuthi iZimbabwe khathesi ilodubo elikhulu khathesi elecash. So izimali abangazuza kumbe abangazithola ziyabe zingatsho lutho ukuthi zincede iZimbabwe kudubo esilalo khathesi elecash.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera ingcwethi kwezomnotho elizwe obexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ilanga leholo lezisebenzi zikahulumende selizidluliselwe phambili njalo okuzabangela ukuthi ezinye izisebenzi ezibalisa amatitshala zithole iholo lazo ngenyanga ezayo. Lokhu sekucunule izisebenzi lezi ezithi uhulumende useziphatha luklubhu. Uhulumende uthi kalamali kodwa uyazama ngendlela zakhe zonke zokuthi yenelise ukubhadala izisebenzi ngesikhathi okumele zihole kodwa uyehluleka. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abakubutho lesipholiseni zibikwa zithole iholo lazo lamuhla. Sixoxe lomunye utitshala umnumzana Alex Banda othi impilo isilikhuni ngokusebenza bengazi ukuthi iholo liyabuya nini.
Ndoda lapha sekwelinye ilizwe lapha ongaqondakaliyo ukuthi into zakho lazihamba njani. Sithi njengalabani abantu ukuthi njefamily, epoor family yokuthi uyakuzimisela ukuthi uzamfanda umele kuphela ukuthi impilo yakho injani. Imali yakho yokuthi imuli yakho uzayitholela nini, kuzahamba njani, uyaungasakwazi. Ngoba lo mqashi wakholayo uyabe engakwazi ukuthi uzakunika nini imali yakhona, yabona. Kunzima, impilo yakhona isinzima.
Manje liphila njani ukuthi lize lenelise ukufika kuholo lenye inyanga elandela?
Uyabona mnumzana, lapho into engingakutshela yona ukuthi kutsho ukuthi ilizwe lakhona lonke nje selingelamatsotsi. Lamanye amatsotsi ahlakaniphileyo lamanye ayizithutha, abanjengathi abayizithutha nje sekuyilokana ukuthi sekuphilwa ngomoya ongcwele kuphela, ukuthi at least uyakuthola amanzi okunatha. Ilanga lakho nxa lifikile la kufica khona phana wathola khonoko lakho, lakho akuseneli ngoba nxa kufika lena isikhathi la uyabe usucele komumakhelwane ngale, wacela umakhelwane ngale. Nxa kufika laphana usukubisela lokhana vele yikuhawula kakhulu, yikuhawula. Ilizwe lethu selifile, siyahawula silapha, akula nto esingayenza kodwa vele iqiniswe ukuthi kunzima lapho.
Yona inkokheli yenhlanganiso ezilimelayo ithini ngodaba lolu, bathi bayalungisisa yini?
Uyabona-ke mnumzana, lapho ubunzima obukhona yilowo obaba khona la. Yona le nto engitshele ukuthi ubutsotsi sebasingena sonke. Inkokheli ezisimelayo sibona ngani thina lathi omnyama wethu yikuthi thina asangenanga saba lo mnyama ukuthi sifike laphana siyobamela abanye laphana. Abasimelayo labana sokungani kuthiwa esishoneni kuthiwa yishiyokomuhomo. Bakhona, kukhona abakutholayo abasasimeli ngeqiniso. Nxa besiya kumangali bona mbona babanika something njalo antshazi ukuthi umhlangano munye ngamunye nxa besiyohlangana hlangana ngani bona bayahla bayathwala ngezimoto kumbe ngani noma abafarmashini abayohlangana ngani balalise emahoteleni badludla bakufunayo nxa besuka lapho besiyohlangana ngani kwalama sitting allowance thina ngapha esiphansi esiyithe esikhokha izimali zangkhona ezenza ukuthi siphile labo labana abantu baphile vela basilandaba lathi.
Hello ke ngumnumzana Alex Banda umbalisi ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 lagu 15460 kHz. Kulive talk lamhla sixoxa ngokusilela kwamanzi elizweni jikelele kulandela imbiko ethi amanzi emadamu asesele emalutshwana kakhulu. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Esingakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Iraq abe-ISIS babikwa behlasele idolobho le-Kirkuk lamhlanje lapho okubulewe abantu abangamachumi amathathu lambili okugoqela labalweli laba. Isivumelwano sokuthengiselana phakathi kwamazwe awe-Europe lele-Canada silakho ukungaphumeleli laloba sokuyiminyaka eyisikhombisa kukhulunyiswana ngaso kungenxa yokuba inkokheli ye-EU yehlulekile ukukhombisa ele-Belgium ukuthi lalo lisayine lesi sivumelwano. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umnumzana Daniel Barr obona ngezomvikela kuhlangothi lukahulumende wemelika olwe Organization for Security and Cooperation kuzwekazi le-Europe uthi kwenzakala ukuthi kube lendlela zokuletha ukuthula e-Ukraine. Uthi abalwayo bakhanya belandela isivumelwano sokubeka phansi izikhali endaweni ezivalisa iPetrisk esiyenziwe ngompandula esibizwa ngokuthi yi-September 21 Framework Decision on Disengagement on Forces and Hardware. Upa uthi kumele isivumelwano lesi silungiswe ngokugcweleyo ukuze kube lenhlala kahle e-Ukraine. Kukhanya isikhathi sijova kulokhe kungakhanyi ukuthi kuyangaphi lokhu, utsho njalo ke umnumzana Upa. Ngakho ke uthi elemelika lifuna ukuthi kwenziwe okulandelayo. Okokuqala, imelika ithi ifuna amalwecatsha asebenzelana lelizwe le-Russia ayekele ukudubula awe-Ukraine. Okwesibili, imelika ithi kumele amasosha e-Russia asebenza ku-Joint Center for Command and Control abone ukuthi labo abakhangelane lokukhumisana umlotha kuyenziwa ngesiphangiphangi njalo bengaphanjaniswa ngabantu abalwisa uhulumende we-Ukraine. Okwesithathu, imelika ithi kumele amalwecatsha ancediswa yi-Russia angavaleli abe-OSC Special Monitoring Mission abahlolisisa ukukhumisana umlotha. Upa uthe akulunganga njalo kuyasolakala kakhulu ukwethusela labo ababona ngokukhumisana umlotha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations ithi selehlile inani labantu abafa empinile eyayisesabeka ekuqaleni komnyaka lonyaka. Esabelweni se-Crimea kukhanya ukuthi ele-Russia lokhe lithwalise nzima abohlobo lwedatha. Kulabantu abalijumi abathunjwayo abalokhe kungaziwa ukuthi bangaphi selokho kwaqalisa impile. Ilizwe leMelika lithi liyakhathazeka njalo ngemizamo eyenziwa ngamalwecatsha afuna ukuthi abantwana baka-Emir Hussein Kuku olwisana lokwenzakala elizweni lakhe bachothoze okwenziwa nguyise.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beqembu le-Highlanders abazibiza ngegama elithi Mahlulanyama at 90 sebeqale uhlelo lokupha abadlali abenza kuhle umvuzo wempahla egoqela ukudla lokunye okudingakala empilweni kaZulu mihla yonke. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe ofisini yeqembu le-Islanders ngolwesine, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yemahlolanyama ye-90 uFrancis Gonye uthe inhlanganiso le ibunjwe nyakenye ngenyanga kaMabasa, ila malunga angamashumi ayithoba nembili yasabalele amagumbi amane omhlaba. Uhlelo lokupha abadlali umvuzo baluqalise sekusele imidlalo yesithupha kusigaba se-league lapho abaphe khona uPeter Mutuhwa izibili boco ngemva komdlalo weqembu lebhoso le-Dynamos. Ekuqaleni bebesipha abadlali ngemva kwemidlalo edlalwe liqembu lebhoso nxa lidlala lingekhaya kuphela. Kuthe ngemva kokuxoxisana lenkokheli yeqembu le-Islanders langemva kokunanzelela ukuba iqembu lidinga usekelo olukhulu njengoba lixotshanisa impala ezimbili, bakubone kufanele ukuba baphe abadlali abadlale kuhle loba iqembu lidlala lingekho ekhaya njengendlela yokubaqhuquzela.
Ifuthu hamba ekuqaleni sasithengkona yenziwa kuphela ku-only home game and is a way of motivating our players. We decided for the all remaining games, whether it's away or home, we are going to give a hammer to the men of the match.
Okwamanje iqembu leyamahlolanyama ye-90 lilamalunga angamashumi amahlanu ahlangana kanye ngenyanga zonke, kodwa imali zokuthenga impahla ephiwa abadlali bazitshaya amaviki wonke, njalo abalandeli beqembu lebhoso bonke bayakhuthazwa ukuba yingxenye yalinhlanganiso.
And imahlolanyama lama members, I mean within Zimbabwe and outside the country, Lama members through WhatsApp, Slama general meetings that we call every month, and Slama programs actually is Mahlayama.
Abadlali abaphiwe imivuzo ngolwesine ngabagoqela uThenda Ingulube, yena okhethwe ukuba nguye odlale kuhle emdlalweni weqembu lebhoso lele-Chapungu, kanye loGabriel Nyoni okunguye okhethwe ukuba udlale kuhle emdlalweni weqembu le-Islanders lele-Bulawayo City. Kusenjalo iqembu le-Islanders ngesonto elizadibana leqembu lenkezo Platinum emdlalweni we-semifinal yenkezo yeChibuku Super Cup ozaqhutshelwa enkundleni yePapa Fields. Iqembu lenkezo Platinum yilo eliyabe lisekhaya loba nje emagumeni kusaziwa ukuba likhaya leqembu lebhoso. Lokhu kudalwe ukuba inhlanganiso kamabonakude eye-Supersport kuyiyo ekhethe inkundla zokudlalela. Imidlalo yesigaba se-semifinal yenkezo yeChibuku izaqala kusasa, kodwa lapho iqembu eleHarare City elizanqikelana khona lele-FC Platinum enkundleni yeMandava. La khona ngale eMandava iqembu leHarare City yilo eliyabe lingekhaya loba nje inkundla yeMandava ivele ilikhaya leqembu le-FC Platinum. Amaqembu azehluleka ukuchapha kusigaba se-semifinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lelo elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, kube sekusithi lelo elizaphakamisa isicoco lizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa. Umdlalo wefinal ukhangelelwe ukudlalwa mhla zinhlanu ngenyanga kaLwezi. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Okuhlelo oza Friday lamhlanje, amaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso ezamela indingeko zabo ilwele amalungelo abo. Abanye abaculi bathi inhlanganiso yabo le ebizwa ngokuthi Zimbabwean Diaspora Artists Forum ZIDAFO isebenzele okukhulu. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapo esipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhuzwa ngelinye ilunga lezidafu umculi kaMasikandi umzilikazi KB iphuma umdlavade lakhe lithi amaNdebele esithi yimi inkunzi malangana. Izidafu ibunjwe lonyaka kanti isilamaqembu ezomculo edlula ikhulu okulinani labaculi abangafika amakhulu amahlanu. Laba ke abaculi bonke beZimbabwe abaphandle kwelizwe abacula imihlobo yemidumo yonke ongayiqamba. Umkhokheli walenhlanganiso uPromise Sibanda odume ngelithi DJ Mapressa uthi bafuna ukulwela amalungelo abaculi njalo babe liqiniso lokuthi bayabhadalwa nxa ingoma zabo zingadlalwa emsakazweni.
Siyabaphusha ukuthi be-register lapha eSamro noma e-register eZimora ukuthi-ke masiqedile lapho sesithatha ke ingoma zabo sibahambisele imsakazweni silabantu abafana labo omphile Marobi oyizidafo osezimo ku Radio Zimbabwe lapha onguyo esimchela wonke ema CDs amaisathumeza lo malayicha yena esa distributor ke ngama FM channel yase Zimbabwe
uthi bafuna uqeqetsha abaculi ukuze baphathe umsebenzi wabo njengebusiness ukuze impilo zabo zibe ngcono banengiki abaculi berumba kule nhlanganiso ngoqela umduduzi samavija yena okusale ethi sekusele kancane ephuma udlalade lakhe lithi sekusele kancane Presa uthi bancedisana nabaculi naba ukuthi baziwe ngokubaqoqela amagigi nobaxhumanisa le misakazo etshiyeneyo ngoba le yinto engasekho lula kwele South Africa.
Sokunzinyana ngoba yona ke imzansi vele sifake imithetho yokuthi 90% local music kodwa ke kuma community radio stations saphusha mpela ama CD kakhulu gospel bayithatha kulo maskandi bayithatha kuma radio station afana labo Alex FM, Voice of Tembisa, Sluti FM, Dipro FM, Laboteta FM.
Labaculi besifazane bakhona kuzidafo kugoqela loGeti Dawo ocula umculo wedisco Kwasa. Malunga lenhlanganiso yomculo wezokholo nombeko kahlela uthi kukhulu asekutholile enhlanganisweni yabole
njengoba nje mina ngile CD elilodwa ingisize kakhulu ukuthi ngize ngazakale nami ngiphume kumaphephandaba kungenxa yezidafo sizile kakhulu ukushoot ivideo kungenxa yezidafo ukudlala ku festival kungenxa yezidafo ezinye izinto ezingakaze nje like thina sizenzele ngokwethu kodwa izitafu isizile ukuthi sikwazi ukwenza shotile video yahamba nasekhaya kungenxa yezitafu sayibonga kakhulu
izitafu ihlela njalo kusungula inhlanganiso yabo masingcwabisane yabaculi ukuze kuthi nxa befayo bengagcini bengcwatshwa ngembayi siphuma ke enkundleni ngale eka nombeko kahlela ephuma kudlalade lakhe lithi ukulalela yona isithi siyabona ingonyama kaJuda Let's do the second to Hans Begele South Africa, New Benedict in Chapel.
Siyabonga Nhlapho uhlelo lwethu solufike emaphethelweni kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebezikhokhela uhulumende uthi udubo lokusilela kwamanzi elizweni jikelele selufike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe seliqedile ukubhadala isikwelede salo kunhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eye International Monetary Fund Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande lilale ngilichiya kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.